amagetsi emaphandleni ngawo hamba hamba uzabona amapholu amagetsi uphinde ubone lentambo zakhona ukuthi khona zikhona kwezinye indawo futhi ubone lama transformer ukuthi khona akhona kodwa lapha abe echunywe khona kusezikolo ikakhulu kumbe ema business center kumbe ema ezinkambeni zamapholisa nakwamanye ama clinic kodwa izakhamizi hayi into okuthiwa ngamagetsi kusala iphupho kuzo ngike ngavama ukunanzelela ukuthi khona kanti yindaba kukhanya amagetsi izakhamizi zingafinyeleli ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela kanti kakhulu lalapha akhona kona lapha esembali sekhona ezikolo la ngaphi ngaphi abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu selecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi
lawana ke anjengabo solar energy lamanye
i-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona ukuthi uzube layo iyadula sizofuna ukuthi khona uthi solarize uzathola ukuthi khona hayi intengo yakhona ayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu yodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo
ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko
indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi imboni ngani kuyalo kumele kusetshenziswe iprincipe kakhulu yokusubsidiza ukuthi khona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyabe ingenelana lamagetsi ngoba ungananzela kathesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likunika uhlupho it's going for almost about between 100 $20 and $150. Emuntini makhaza khona lokho vele eswele impupu isithandekile akululu ukuthi khona sacrifice that much. Kanti ama solar panels they are almost going amakhulu la ama 200 to 300 watts. They are going for almost about 5 to 6,000 rand, which is almost about $500 or $600. Kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama laye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunyu lomhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapazithole laye elingana nabanye abantwana abase mazweni athuthukileyo kuseza sikhathi isikhathi intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama solar ingabi impahla edula kakhulu.